sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abavela ngaphandle baqhakatheke kakhulu ngoba uvele kawuzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo, silokhetho nje kuphela, lwenziwa ngaphansi kwaloko kuthiwa sebelezi international standard ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, ezesadic, eze-AU.
Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka ngobunengi.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake amatenki emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho-ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi malutshwana amathuba ukuthi uhulumende engavuma ukusuka embusweni alubana ethe wanqotshwa ngamabandla aphikisayo. Abantu abaphila nobugoga kobulawayo basola inkokheli yamabandla ezombusazwe besithi ibacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka elizweni ngobunengi. Namhla kufike iqula lomanyano we-Commonwealth elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleGhana umnumzana John Mahama labenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu i-Human Rights Watch. Uhulumende weMelika laye ukhangelelwe ukuthumela iqula elikhokhelwa nguSenator Jeff Flake kuliviki. Inhlanganiso ezizimeleyo eMelika ezibalisa iNational Democratic Institute leInternational Republic Institute lazo zizathumela iqula kuliviki elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleLiberia unkosikazi Ellen Johnson Sirleaf. Inhloli zesadaki zona ziselizweni njalo zitshele intatheli zindaba ngempela viki ukuthi zilethemba ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kule kuhle kungela kudlelezela. Sebuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi baqakatheke kanganani abakwamanye amazwe laba abazehlola ukhetho.
Abavela ngaphandle baqhakatheke kakhulu ngoba uvele kawuzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo, silokhetho nje kuphela, lwenziwa ngaphansi kwaloko kuthiwa sebelezi international standard ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, ezesadic, eze-AU, kulezivumelwano zomhlaba ezenziwayo ukuthi ukhetho lumele lubanjwe ngayiphi indlela. Ngakho-ke nxa usenza ukhetho kumele babe khona la belavumelanayo ukuthi ukhetho zabantu abalindlela ukuba lube ngolukhululekileyo, bazobona bakufundise balumake baluvume. Kanti-ke futhi ayiphumi imali yokuncedisa nxa ngabe labo zacela kubo ungazange wabavumela ukuthi babe khona ukuhlola ukhetho. Okwesithathu yikuthi babe khona bethuthi laba abantu abagangileyo, abethusela abanye abadlelezelayo, abaqilayo, abenza ububi bonke ukuthi bangabenzi ngoba bekhona.
Ukuyini kahle kahle abamele bakufaka ilihlo bakujonge ngalesi sikhathi?
Bekufanele ukuthi ube sebelesikhathi bafika, yiko kambe bakhona sebayelesikhathi bafika bakhanga nokuthi akwethuselwa muntu, akushaywa muntu. Ikhampeyini ikhululekile, imisakazo iveza wonke umuntu ngokufaneleyo. Akukho ukubandlulula emsakazweni, akukho ukubandlulula kwezokudla, kwezofertilizer, akukho ukukhampena ngemali kahulumende. Babuye ngosuku lokuvota bakhanga ngicabangela ukuthi ngakho umuntu ovinjelwa ukuvota, wonke umuntu uvota ngasensitha, ama-observers wonke avunyelwe, babuye futhi bakhangele ukuthi kubalwe ngendlela efaneleyo ama-results akhitshwa ngesikhathi njalo engafaneleyo.
Wona umumo nxa siwukhangela okwamanje ungathi ulungele ukhetho olukhululekileyo na?
Kokunye ululungele, kokunye kawululungelanga. Akuphelelanga konke obekufanele kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Ngakho ke kunezikhalazo eziningi kakhulu ezifathelene nokukhululeka nokungakhululeki kokhetho. Sizakwazi ukuthi voters roll lokhu ekuxokozela ngayo, kuphikiswana ngayo, akukavunyelwana ukuthi ingendlela efaneleyo ukuthi ibe yiyo.
Umnumzana efidlela Ncube yincwadi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi malutshana amathuba ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo ozayo. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele Johannesburg kwele South Africa.
Eminyakeni engamashumi amathathu lesikhombisa 37 years edluleyo, iZimbabwe ibingakaze ibe lomunye umongameli ngaphandle kwamnumzana Robert Mugabe. Lokhu kutsho ukuthi ayikaze ibuswe ngelinye ibandla ngaphandle kwe-ZANU-PF. Ukwehla kwamnumzana Mugabe esihlalweni kungena umongameli Emmerson Mnangagwa okwesikhatshana kusalindwe ukhetho kuvuselele ithemba labaningi lokuthi lolu khetho luzaletha ibandla elitsha lo mongameli omutsha, ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi ukuphuma kwaMugabe kwathiya i-ZANU-PF idabukene phakathi. Kodwa-ke ngokusondela kokhetho entatheli eZimbabwe, umkhululi Chimoyi uthi leli themba liyachabalala.
Bebebhekele kakhulu ekulweni bebanga izikhundla nento ezikanjalo, kwasekuba nenkinga futhi yokubana i-opposition ilahlekelwe ngumholi wayo uMorgan Tsvangirai onguye obekade ebambile, obengakhona ukuthi ayenze amathuba abo amaningi kubana bewina.
Ingcithi kwezombusazwe umnumzana Gideon Sithanga futhi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission, iZEC, isebenze ngendlela ezisolwa ngabaningi. Lokhu kulandela inqwaba yezikhalazo zamabandla aphikisayo ngeZEC ngokukhanyeza ingena endlebeni eziqanyelelwe isikhoni.
Kunzima ukuthi kuzenzakalani ngenxa yezizathu eziningi esizaziyo lesingazaziyo. Ukunqoba kwamabandla aphikisayo kuzaba nzima kakhulu. I-ZEC ilubambe kuchapha lolu khetho kwaqubuka imibuzo eminingi nge-voters roll. Ngibafisela ukunqoba, kodwa ithemba alikho.
Ngakolunye uhlangothi abanye bathi ukwehluleka kwebandla le-MDC ukumanyanisa icele elisekela unkosazana Thokozani Khuphe lelisekela umnumzana Nelson Chamisa sekuhle kwalingcwaba leli phupho, ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi MDC Alliance yehlulekile ukukhanga amabandla aziwayo alabantu azitholela nje lawa afuna ukuzabela inhlanhla. Omunye wabasunguli be-MDC umnumzana Solomon Chikwero uthi uhlupho alukhe kuthina amabandla aphikisayo kawenelisi ukunqoba, kodwa lusekuqilibezeleni okwenziwa i-ZANU-PF.
Ne-alliance kuyina izowina, but ukuthi i-ZANU freely izobanikiza i-power angakubone lokho. Ma sizokubona sizoqala lo Emmerson Mnangagwa. But uMnangagwa wafunda from uMugabe.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabheno uthi kusegcekeni ukuthi loba MDC Alliance inganqoba ekhethweni, uhulumende kamnumzana Mnangagwa osegcwele abebutho ezikhundleni eziphezulu ngasokavume ukudlulisela phambili intambo zombuso.
Awujwayelakanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Loba kunjalo umeli we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla lakhe lizanqoba loba kanjani.
Njengoba kuyiwa nje okhethweni ngomvulo, awami amathambo athi ezibomvu ezikhokhelwa uShamisa izona ezohamba phambili kanye naye uShamisa uqobo lwakhe. Kwesiphelile isikhathi seZANU-PF manje. Kufanele kube noshintsho abantu bake bazame omunye uhulumeni ohlukene kubonakale ukuthi ngubani ongabusa ngcono.
Umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Bongani Khalimana uthi iningi lamabandla amancane goqela izaphu basebenza katalala ukunqoba esikhundleni zabameli bedale lephalamende.
Sikhangelele ukuthi sizowina amanye amasithi, ikakhulu lawa amasithi esizothola khona usekelo ebandleni lomanyano ele-MGC Alliance. Sikhona futhi ela kumasipala, kumacouncils, siyakontesta amasits.
Okunye okusolwa ngabaningi yinqwaba yamabandla aphikisayo ancintisa lolu khetho besithi lokhu kuza kutsho ukuthi amavoti azatholwa libandla ebelinganqoba njenge-MDC Alliance azaphunguka esemabandleni mhlawumbe angasoke athole ngisho lesisodwa isihlalo ephalamende. Incithi zithi loba amabandla aphikisayo anganqobanga kulolu khetho ukuba labameli bedala lephalamende abaningi bevele emabandleni ahlukeneyo yinto engabanhle kakhulu ekutheni uhulumende athathe izinqumo ezihlonipha intando kazulu wonke weZimbabwe. Meletulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu amabandla wonke ezombusazwe eqhubeka edinga usekelo sokusele iviki kuphela. Ukhetho lolu ngolokudinga umongameli welizwe, amalunga edalile parlamente kanye lamakansila. Silentathele izindaba zethu esizithumele khonale ekhaya esitikitikini ezibona ezithapha izindaba ngokwenzakalayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Silentathele izindaba yethu uChris Gande osewange esigabeni seMathebeleland North. Chris, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Ntunga, ngiyabonga.
Ye, akusitshela ukuthi umi njani umumo lapho khona.
Ye, namhlanje ngisanda fika nje ngisewange. Kukhanya hayi, isiphithiphithi, siyaphithizela sibili amabandla ancintisayo ayaphithizela. Ikakhulu ibandla leZANU-PF, lebandla lomanyano we-MDC Alliance, abakhanya bagcwele indawana yonke.
Aba amanye amabandla laba amancane bayabonakala yini bona?
Sendilokhu mfikile lapha angaboni ngitsho. Lama posters abo awabonakali, kubonakala nje amalutshwana awe-MDC Alliance leZANU-PF. Angaboni amaningi, ngengabona nje imota isithi chazi ilomunye oncintisa ezimele.
Izakhamizi zithini zona?
Hayi, izakhamizi zikhanya zithi zona hayi ukhezi kaze zibone ukhetho olunje. Ikakhulu ibandla leZANU-PF likhanya hayi yilo elikhankasa ekuzinga eliphezulu kakhulu, ngoba uyakhumbula ukubana kumaviki amalutshwana asandadlula umongameli Emmerson Mnangagwa ubelapha edolobheni leli. Kodwa kazani abone aye emhlanganweni wawugoqiwe wathi yena ubengatshelwanga yena ubezovula nje olunye ugatsha lwe power station. Kodwa ke abantu lokhu bekhuluma ngakho kono ukuthi hawu kambe shiwa singathathwa mahlayana kanjalo. Kodwa ke ngempela sonto lapha ngizwa kuthiwa bavule baphiwe inyama abantu izakhamizi zewange lapha ngoncintisa emele izane PF uhlale inkomo sizili yonke inkomo esidumbusa abantu baphiwe inyama balala izisu zibomu.
Emhlanganweni emnengi kaChamisa lapha sibona amakhehla lezalukazi bahlanya ngayo iChamisa bembona iviki yonke le endaweni ezijiyeneyo lapho aseke waya khona. Bahlanya ngayo abantu ikakhulu abakhulileyo bayatholakala yini sube lethuba lokukhuluma labo abantu abadala khona ngapho ukuthi bathini ngayo?
Ye, sengike ngakhuluma labanye abangani sebakhulakhulile abathi bona uThamisa indlela akhankasa ngayo bayibona sibili ilobuciko ngoba uzathola ukubana nxa esenza imihlangano yakhe uyanxusa abantu abavela kuzigaba ezijiyeneyo abayabe bezokhuluma njengalokhu esikubone kobulawayo ukuthi uze wabiza lo gogolwana owamuthi yena nguKhamisa aphinde abize uyabiza abantu abaningi abevele aba endaweni ezijiyeneyo. Sibone njalo wanxusa lo mnumzana Bangilizwe Nkomo umntaka mnumzana Joshua Nkomo. Lokhu yikho abantu abaningi abakubukayo bathi hayi umuntu lo ukuthi unakho sibili ukuthi asimanyanise ngendlela aqoda ngayo umkhankaso wakhe.
Aha, hayi siyabonga Bhuti Omdala uvingelelwa masalo lezi ngo George.
Hayi kuyezwakala ngike ngababona bakhona khona.
Hayi siyabonga Chris, sizaxoxa uChris Kande intathelizini naba yethu bekhuluma ke lathi lapho esewange. Live Talk lamhlanje sikhangela uhambo lokuya kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngoMvulo mhlaka 30 ngalinyanga sokusele iviki eyodwa kuphela. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalishumi lambili lamhlanje madabuka kusa ekuhlaselweni kwenkamba yebutho esigabeni selwajuba kwele Somalia namalwa ecatsha aweqembu lesimuslim eledlulise amalawulo ele Al-Shabaab. Umongameli wamelika umnumzana Donald Trump ubike lamhlanje ukuba akazange aveze imfihlo yelizwe lakhe lapho ekhulumisana lomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin emhlanganweni wabo weviki edluleyo owenzelwe eHelsinki. Abantu abaphilalo bugoga kobulawayo sebesole kakhulu abezombusazwe besithi babacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho nxa sebedinga amavoti abo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. Unkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngikare ngo-2015 ngadrain amadolo. Manje ngiswele imali yoku-operate $12,000. Manje angiyitholi, angazi ngayithola njani. Uhulumende bengicela uncedo ukuthi ancedisane imali $12,000. Ukuthi ngi-operate amadolo.
Unkosazana Chido Wetirayi ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili njalo engagula esibhedlela katholi sizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha ngakho ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
Iproblem enhlangana la empilweni ukuthi ngaqeda isikolo sokule 5 years back. Angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye iproblem enhlangana la ukuthi esibhedlela ngale ngingagula angila umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiye esibhedlela. Njengakathesi vele ngihlala ngibulawa nge problem yamehlo. Every month sometimes amehlo ami ababuhlungu ngiyehlule kuba kwazi ukuthi ngiyenzeni ngoba abazali bami abalamali. Ubabami ngikhuluma kunje ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga unkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, kujabula siyajabula kodwa sesithethe isikhathi sikhona apha sesihlambile njalo kulama-toilet. So into eziningani sebezikhulumile into okusikhathazayo thina esilamathukela. Amaphilisi asihlupha ayadula ungayempilo khona ngale bathi khona awakho sokuthiwe thenga. So ayasidulela kakhulu ayithukele la ama-hype.
Unkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika ethi kabalamali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Ya, ngingalima ngibundutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sikhwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomsithukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi. Lezikwerede, silezikwerede emahofisini kakhansela. From sukusithatheni izindlu. Ukuthi why singabhadali siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Manje kuthiwa siyayithengise, mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengingumuntu ohlala edezi njalo, ngigcina izintandane, abazali babo bafupha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umngakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlandla labancintisayo kukhetho namuhla, uMavis Gama uxoxa lomkhokheli weNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans uMnumzana Devin Mhambi Hove.
Uhove ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela kobulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingai Primary School emzini wezengeza eChitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School kobulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College lapho enza khona izifundo ze-accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo hathi ngokuthanda kodwa efuqwa isimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba bantu nxa befika e-court bafika kuthiwa ubufakazi kabukho ngenxa ukuthi akula intelligence esobala civil agency ukuthi uyi-corruption iyalungisa. Zona izinto zombili lokuthi ku-manifesto yethu sithi sizayenza i-devolution ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini kodwa basebenza bephansi kukagovernor lomkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent. Umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokukhatshwa kwabo. Ngoba laba bantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo bese sisaba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabo izaphela.
Lanxa ubesesaba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngenzo ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi njengomuntu ongubaba angayenza njani. Njengoba sisho sihlangane lento eziningi seke saphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhambe ezitaradini ubona into yonke kulobu chapha lapha eHarare lamanye amadolobha. Nxa ukhayela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhayela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi kanti umuntu uyahlalibaleka kuze kube nini. Ipolitics ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta ke ngendlela ongayithandiyo.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, ayikhona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu olemali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhadalanga irenti, umuntu kakuzwisisi nxa ungabhadalanga irenti utshoyo. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyazi abantu abaningi bayasaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la amandla yiyo yagcina senza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumele simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi ukuthi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhlaka 13 Ntulikazi. Lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe.
Siyabonga Mavis Gama. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule liyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lingayikatshana olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.